Ama stakeholders e Victoria Falls bamanyene, bamanyene babumba i-committee ekhokhelwa nguDirector of Housing owe Victoria Falls. Li committee igoqela o-District Medical Officer, Vic Falls Municipality, ZRP, Immigration, lamanye ama departments achiyachiyeneyo. Li committee is very important ukuthi ngikutsho lokho. Isebenza ilandela iziqondiso zikahulumende through the Ministry of Health. Phezu kwalokhu uZulu laye umanyene lezinye inhlanganiso ezinjengabo Jafuta Foundation labanye osomabhizinisi ukuze kuqoqwe imali yokulwisa ukumemetheka kwaleli gciwane le-coronavirus. Sikhuluma kanje kulama platforms anjengabo GoFundMe with we are trying to mobilize ama resources. Kathesi kulomsebenzi omkhulu wokurenovate ama buildings i2 ukuze abe ngama isolation facilities. Kungaphela lo msebenzi sabe sesile 20 rooms with each room elembeda i2 esiza wasebenzisa njengama isolation facilities. Njalo sile hotline number esilayo encedisa abantu nge-information langama-advice nxa umuntu ecabangela ukuthi engabe ephethwe ngumkhuhlane kumbe legcikwane le-coronavirus.
Kodwa abantu bayalandela yini iziqondiso abaziphiwayo ukuthi behlale ezindlini ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus?
Siloke njengenkokheli siloke sikhuthaza abantu ukuthi bahlale ezindlini. Sibakhuthaza njalo ngokubafundisa good cough etiquette. Vala umlomo ngengalo kumbe ngetishu nxa ukhwehlela, uphinde uyilahle masinya itishu. Geza izandla ngesepa lamanzi kumbe ngemithi ebulala leli gciwane esingathi yi-hand sanitizing. Sekuprintwe ama-pamphlets ahazwa emphakathini abhalwe ngolimi lwesiShona, isiNdebele, isiNambia lezinye indimi ukwenzela ukuhambisa umbiko esingathi public awareness. I-hotline number uZulu angafona kiyo ngu-0782076918.
Ekhansili yenu ke
ikhansili layo isanda kunika umbiko wokukhuthaza uZulu ukuthi abhadale indleko zikakhansili besebenzisa ama-platforms awe online banking anjengabo EcoCash, lamanye ama-platforms iphose atholakala emafonini nawo.